sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Mhlolanja 2021 ngikhathele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje izakamizi zakobulawa isithi kwengezelelwa kwamafiki amabili kwesikhondiso se-COVID-19 lockdown linyathelo elihle. Lokhu etheleka amazwi enduduzo ngemva kokutshona kwenduna yakogodlayo unduna Vezi Maduna Mafu. Osomabhizinisi sebamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizinisi ku-COVID-19 lockdown. Zonke lezi ndaba lezinye lisozizwa kulo msakazo. Isilinganiso sabagula besila emkhuhlaneni we-COVID-19 samachumi phose ayisishiyagalolunye 87.3% kulabakhulelwa yiwo siphezulu. Phakathi kwenkulungwane ezedlula amashumi amathathu lanhlanu, 35,222, kule nkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 30,751, abagule umkhuhlane basila. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike inkulungwane eyodwa lengxenye, 1.4 lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.8 million njalo wabulala abazinkulwane ngungwane phose ezilikhulu 98,480. Emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezu kwekhulu 109.3 million njalo wabulala abaphezu kwezigidi ezimbili 2.4 million. Izakamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo okungezelelwa kwangamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown. Abantu bethi leli linyathelo elihle ngoba umkhuhlane usudale umonakalo omkhulu elizweni. Kodwa bacela uhulumende ukuba naqhubeke eyekethisa ezinye zeziqondiso ze-lockdown ukuze benelise ukuziphilisa. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo uncoma ukungezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown ezaziswe ngumongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa izolo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uthi akalankinga laleli nyathelo.
Extender we-lockdown aya ngilankinga lakho. Ngibona ngani into e-right njoba ku-extendwe nge-2 weeks. So nje ukuthi sizowuthwasa kulo muthi obuyile lapho vele eChina ozoncedisa lapha lawo ukuthi kubonakala ukuthi umkhuhlane lo unjani. So mbona ngani ku-right ukuthi ba-extend ukwenzela ukuthi baqale bebone ukuthi umkhuhlane lo uyangaphi, lo muthi wakhona lo uzancedisa njani. Ngoba kathi sinxa ukuthi benga-extendanga bangavula umuthi kungabonakala ukuthi umuthi wakhona usebenza njani, uncedisa njani. So mbona hayi uku-extenda mbona ngani into e-right ngoba umkhuhlane silawo sibili. So sasame sadinga ukuthi sisalwisane lawo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana sisasenkosi Ndlovu yena ukubona kokuhle kodwa ufuna ulwazi olucacileyo ngejekiseni lokuvikela umkhuhlane ole-COVID-19 vaccine.
Kulicebo elihle sibili kodwa kwesinye isikhathi suka sibone ngani uyasincindezela ngoba akakhangeleli abantu abaphandle ukuthi baphila njani. Kulabantu abaningi abalahlekelwe imisebenzi okufisa ukuthi ngaya kumbe ukhona kwenzayo asilungisele wonke umuntu abuyele emsebenzini. Okoku-extend isikhathi lo wokwenzani ayisikho ukuza kuqeda i-COVID kodwa kufanele ukuthi abekwazi ukuthi abantu basebenza njani lokuthi lokhu akukhulumayo ukuthi umuthi ukhona owayabuhlabiwe abantu kube yinto ezabasemehlweni omuntu wonke nothi ukuthi abantu bebekhethelwa behlatshwa ngobungani kube sokuthengiswa leyo mithi.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhail Ndiweni uthi bona bajabulela ukuyekethiswa kweziqondiso ezibavumela ukuthi basebenze.
siyakwemukela ke lokhu njengenhlanganiso njalo ke njengenhlanganiso esiphumile kathesi ke sesigijigijima ukuthi sidinge esinganceda ngakho abantu abasebenzayo sisazi ukuthi bavele kunzimeni kade bekukhefu inyanga liyana kaDisemba unyaka uphela inyanga yathi uqala ke kwavala ilizwe zange basebenze kathesi ke ngumthwalo onzima mahlomba ukuthi basukume bathengise ukuthi bathenge imithi yogeza izandla so njengenhlanganiso esiphumile sesikhankasa kathesi ukuthi sibadingile esingakwazi ukuthi sikuthole sizabanikeza ama-sanitizers sibanikeze ama-thermometer sibanikeze nama-mask namapenda ikakhulu ke amadolobho ukuthi benelise ukuthi badwebe lapha nemkambo izikhala zivuleke
olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumabhalane jikelele we-ibhethu likazulu uthi udubo nje ukuthi uhulumende akacaci uhlelo zokuqeda lolu bhubhano.
Izelelwa kwe-lockdown kamboni kuyinto embi kumbeni esizayo ngoba abantu badubeka abantu abalalutho nohulumende akakacaci ukuthi i-vaccine iyahamba njani. So kuqhubeka njalo bevalelwe akudali mahloko okuqakathekileyo ukuthi uhulumende atsho ukuthi njengoba kulo hlupho lolo sililungisa njani sisiya phambili kodwa ukuthi ku-extendwe kumbeni extend as long as kungakabi le solution yokuthi kwenziwani kusabuya wona la umuntu okuthi uvele eChina kodwa abezempila kahle bengabe ukuqedisisa ukuthi kwenziwa njani akusisizi ngalolu
izolo umongameli Emmerson Ntambuzo Mnangagwa kunkulumo yakhe ayethulele isizwe wengeze ngamaviki amabili iziqondiso ze lockdown. Embikweni munye uyekethise amahola okuvimba ukuhamba-hamba kwabantu esekhefu. Abamabhizimusi lemikambo kaZulu bayekethiselwe imigoqo kodwa batshelwa ukuba bamele balandele iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle eye-World Health Organization zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba bakhuthaza uhulumende ukubana afake intatheli izindaba kuluhlu lwamaqembu azoqala ukuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 owe-vaccine. Abenhlanganiso lezi bathi ngoba bavele bakhona kuluhlu lwenhlangothi zezisebenzi eziqakathekileyo ama-essential workers kusukisela ekuqaleni kwezikhonjiso ze-lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi uhulumende esanda kwamukela umuthi we-Sinopharm kungekho nhlawulo ovele kwele China. Uhulumende uthi phezu kwesipho senkulungwane ezingamakhulu amabili zamajekiseni awe-vaccine lawa kulamanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 asebewathenge kwele China abawakhangelele ukufika elizweni ekuqaleni kwenyanga ezayo kambimbitho. Kungalesi sizathu abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba okugoqela abe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, bemkhuthaza uhulumende ukuba akangazikhohlwa intatheli izindaba lapho eqala ukuhlaba labo abasebenza kunhlangothi ezimqoka ama-frontline workers. Isiphathamandla se-MISA Zimbabwe, Unqaba Machazi, uchasisa ngenkuthazo yabo leyi.
Singakhangela ezambia sebenze njalo ukuthi hayi xa kusanza okuthiwa i-priority list intatheli izindaba lazo zikhona phezulu khona lapho ukuthi ziyathola le-vaccine ekhona. Ngakho-ke bekuyisicelo sethu kuhulumende ukuthi bekhangele ukuthi ama-journalist lawo efakwe khona lapho engafakwe asifuthi bayaqakathelisa ukudlula wonke umuntu kodwa ukwenzela ukuthi siqhubeke sithola ulwazi i-access to information ukuthi intatheli izindaba ziqhubeke zisebenza kuqakathekile labo ukuthi bethole le vaccine ezayo.
Isikhulumeli esenhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo e-Young Journalists Association Zimbabwe YOJA uLeopold Munende uthi kusobala ukuba uhulumende engaziqakathekisi kangako intatheli izindaba.
obekusenzakala ukuthi uhulumende ubengani uyasikhohlwa thina njengentatheli izindaba. Singakhangela i-lockdown ye-announcewa ngo-March last year, basikhohlwa ukuthi besifake lathi ku-list yama-essential service providers, kodwa yibo ababesibiza kuma-press conference asazi ukuthi babesithi sizabuya njani. Siphinde sikhangele ngo-January u-vice president Constantino Chiwenga esinika i-list elama-essential service providers, wasikhohlwa futhi. Sesibona ke i-vaccine sibuya ivela e-China and kukhanya labo baphinde basikhohlwa, kodwa baye belokhu besibiza kuma-press conference. Besicela uhulumende ekhayelisise lolu daba, ebone naye ukuthi intatheli izindaba zingadinga i-vaccine le, njengoba siyabe sikhuluma lapho sisebenza lapho bona njengabameli bengatsha zikahulumende.
Okusekelwe ngeyinye njalo intatheli izindaba esebenza izimele uDesire Juma.
Njoba isifikile uhulumende ubesehle wafaka ikategori yabantu abazaqala ukuvaccinatewa, ama frontline workers, ama journalist baqale labo babe ku one of the first, babe yi one of the first bantu ama frontline workers abazaphiwa leyo vaccine.
Kunsukwana esanda kwedlula, umsekeli womphathi ntambo wezempila kahle uDokotela John Mangwiro uchasisele uZulu ngendlela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni luzoqhutshwa ngayo, kodwa isimanga yokuba akazange agoqele intatheli izindaba.
Health workers, ports of entry personnel, ZIMRA, immigration, customs.
Isigaba sokuqala kuza kuba ngisalabo abasebenza kunhlangothi ezibalisa olwezempilakahle kumingcele iZIMRA, abe immigration, customs, ama-funeral parlor, abakunhlangothi bezomvikela, ama-village health workers. Bese kulandela abavele belemikhuhlane, abantu abadala abeleminyaka engaphezu kwengamashumi ayisithupha, abasezintolongweni, labasebenza emajele, nabanye abahlala endaweni ezivikelekileyo. Bese kusithi isigaba esilandelayo siza kubangisa labo abasezikolweni lakwezinye inhlangothi ezingekho engozini enkulu kangako.
The third phase will target those at relatively low risk until everyone is covered.
Abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba zihle zahlaba omkhulu umkhosi zisithi umkhuhlane we-COVID-19 kunje usuthethe abakulolu hlangothi abanengi abagoqela oZororo Makamba, Janet Munyaka owayesebenzela umsakazo we-ZBC, uFoster Dongosi owayengunobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, owake wasebenzela umsakazo we-ZBC ongomunye wabalwa impi yenkululeko, uCharles Kawaza, labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lokhu kwethelewa amazwi enduduzo ngemva kokutshona kwenduna yakugodlwayo unduna Vezi Maduna Mafu. UMaduna otshone ngomgqibelo odluleyo ngemva kokugula okwesikhathi eside ububa ekhangelele ukungcwatshwa kusasa ngolwesithathu. Abanye babathumele amazwi enduduzo ngabenhlanganiso yabadabuka okugodlwayo eyegodlwayo Development Trust, benele isiphathamandla sayo uMnumzana Nkululeko Chuma.
Sanda ukuletha induduzo sikhulumisana sikhalelane ngenkosi yethu sikhotheme ubaba uMathayi, sikhulumise abemoli, sikhulumise izihlobo zonke zakwamafu, sikhulumise ugodlwayo jikelele emajekeleleni yonke. Silusizi kakhulu, siyakhala ezimathonsi, inyembezi ziyageleza, inhliziyo ziyabubula ngemva kokulahlekelwa ngubaba wethu ebesimthanda, ebesiphila naye. Kuningi esikufunde kuye, kuningi asiphathise ngakho ekusikhuliseni lokukhuliseni ugodlwayo. Siyinhlanganiso ebunjwe ngabantwana bakugodlwayo benanzelela ukuqakatheka kokuthi sifuqeni izinhlelo zokuzithuthukisa siyinzalo kagodlwayo. Sithe sibumba inhlanganiso safika kuba kuMathayi, wasamukela ngesihle, saletha umbono wethu esilawo singabantwana bakugodlwayo, indima esifuna ukuyidlala esingakwenza singabantwana ekuthuthukiseni isigaba sakwabo. Asamukela kuhle ngesihle, sacoca laye, sambikela waveza ukujabula okukhulu kakhulu evele lithanda ukubona abantu bakogodlo abaphakamayo befisa ukuthuthukisa indawo yakwabo.
Lina njengogodlwayo abakhatshana lekhaya lienelisa yini ukuhamba emngcwabeni?
Thina sizimisele siyilungiselela ukuhamba ukuthi siyefika emngcwabeni. Induna ngeyethu godlwa ubakumafu induna kagodlwayo sizazama ngazonke indlela ukuthi siyefika, siyalungiselela ukuthi siphume sihambe siyefika siyolondolozwa ubaba.
Ye kodwa-ke ngeziqondiso ze-COVID-19 akusoze kube yimgoqo yini?
Sikhangele ukuthi silandele iziqondiso zenezo ezikhona ze-COVID, ukugeza izandla, sisanithayiza, sigeza ngamanzi alesetha, sikhangele ukugqoka amamaski ethu ukuze sizivikele ukuthelela umkhuhlane, sikhangele ukuthi singaminyani, singabi duzeduze, sizenza konke okufunakalayo ekwenqabeleni lomkhuhlane.
Okweqhawe lesizwe ekade kucelwe ngabanye ke?
Ke sikhangelele khona lokho. Sikhangela indlela okwakumafu unkonjeni akhokhele ngayo. Ube ngayisinduna kuphela kagodlwayo, ube ngumkhokheli welizwe. Sikhangela imbali yakhe kusukela kudala ekuhluthekeni, angene kikho, ehlupheka, esiphekela ilizwe ukuthi likhululeke. Ngesikhangelela ukuthi umuntu ube ngumkhokheli welizwe, ibe induna engumkhokheli. So besikhangelela ukuthi-ke aphiwe leso sicoco, amenyezele ukuthi liqhawe lesizwe. Loba mhlawumbe nxabe ngabe kwekhaya kodwa iphiwe leso sicoco ngemva komsebenzi awenzileyo ekuphathiseni kokukhululeka kwelizwe nokukhululeka kwezabelo.
Lo bekungumnumzana Nkululeko Chuma oyenhlanganiso yeGodlwayo Development Trust obekhuluma leStudio 7 esecingweni koBulawayo. Osomabhizimusi sebamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimusi abo lanxa nje ilizwe lilokhu livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Untungameli Nkomo weStudio 7 usiphalo ludaba.
Ememezela ukuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamanye njalo amaviki amabili izolo, umongameli Mnangagwa wazise ukuthi amankampani azimeleyo kanye labamabhizimusi amancane abazisebenzayo sebengavula. Kodwa uthe kumele baqale balandele zonke iziqondiso ezabekwa yiWorld Health Organization ngenjongo yokuvimba ukumemetheka kwecoronavirus. Iziqondiso lezi zigoqela ukuhlola izisebenzi lokuzitholisa izinto ezifana lamasanitizer. Lokhu kwamukelwe izinhlanganiso zabosomabhizimusi ezifana leZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, iMCOSI, kanye lenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Alec Ndlovu.
Thina kuthi ukuthi sesizabuyela emsebenzini. Lokho-ke kuyasithokozisa njenge-BVTA ngoba thina isikhathi sonke besivele singabantu abakhankasela i-middle ground, i-balancing position eyokuthi-ke thina besiqakathekisa ukuthi kumele sivikele igcikwane kodwa siphinde sithole esiphila ngakho. Impilo yabantu yeyeme ekusebenzeni. Ukusebenza yikho okwenza senelise ukumelana lendingeko zempilo.
UNdlovu uthi ukuze balandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane lokuhle, kumele uhulumende angenele udaba lokusilela kwamanzi koBulawayo.
Njengalokhu sikhuluma nge-pandemic i-COVID-19 efuna ukuhlanzeka Ngicela uhulumende ancedise obulawayo athole amanzi angapheliyo ikakhulu ukuqediswa kwegwayihlangane dam. Sinanzelela ukuthi ngaphandle kwe-COVID-19 ukuswelakala kwamanzi kungasilethela imikhuhlane enjengabo-cholera labo-dysentery labo-daria. Yiso isicelo engilaso sibili ngoba siyananzelela ukuthi amanzi aqakatheke kakhulu ikakhulu kithi esiphatha ukudla labanye abathengisa nje ezinye impahla.
Izisebenzi lazo zithi ziyathokoza ngokwengezwa kwamahola okusebenza. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ukuqheliswa kwe-lockdown ngamaviki amabili ikwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo.
Kutsha ubunzima kuzisebenzi ezithize bese zisezindlini zingaholi njengoba amakhampani athize evaliwe. Kuzisebenzi ke amaviki amabili le indlala loba nje sebeyekelisile mpijana kundaba zamahola ayengezelelwa amahola.
Umoyo uthi uZulu sowadela ukuthola usizo kuhulumende.
Kabasakhangelelanga ukuthi uhulumende engabanika lutho. Sibone phela uhulumende sehluleka ukubanceda kumnyaka odlulileyo. Angazake bekhangele ukuthi uhulumende abanike imali ukuze phela betshaye ikhona. Wena bekwazi ukuthi nguhulumende ongasoze akwanise ukubanceda. Yikho nje amakhampani ekhala ngokuthi akwengezelele ke ama-awazi okusebenza, abantu bekwanise ke ukuya emsebenzini bekhululekile.
Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
IZimbabwe ngokwayo generally economy ngokwayo it's over 80% informal. Ukubana abantu baphila ngabakwenza ngensuku ngensuku every day yikho kubaphilisayo esithi ngesikhiwa hand to mouth. So nxa usubavalele ezinye iviki ezimbili ukhangele ukuthi bake bavalelwa inyanga ezidlulileyo eminyaka enophelileyo ubasa phakathi kwezikweleti ezinkulu kakhulu njalo leta ukuhlukuluzeka okukhulu kakhulu. Sikwazi njalo ukuthi uhulumende wethu akalayo icapacity loba imali yokuthi ancedise abantu ngesikhathi lesi kunje so. Kodwa kuphinde ukhangele kwezinye indlela ubana kuncedile ngalesi sikhathi ukuvala ngoba amakhesi zade sesanda kakhulu kungakabi le-lockdown. Kodwa sithi uhulumende kufuze abe balansa ukuvala nge-lockdown simanage i-COVID lokuthi abantu bafuze baphile njalo badle.
Lanxa kungazakali ukuthi iyozala nkomoni ngemva kwamaviki amabili, abanye bathi bakhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa avule ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Izizalwane zaseZimbabwe kwele South Africa zisola uhulumende weZimbabwe lowe South Africa ngokwehluleka ukukhulumisana ngokuvula isikhathi sinye imingcele langezikhathi zokunqabela ukuhamba-hamba kwabantu ezekefu. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ithelo leSouth Africa lokuvula umngcele weMessina Beitbridge izolo lilethe injabulo enkulu kunengi labeZimbabwe. Abanye amapasipoti asephelelwe isikhathi, kanti abanye bafisa ukuyabona izihlobo ekhaya ngemva kokwehluleka kwenza lokhu ngekhefu lekhisimusi. Kodwa-ke lintokozo isiphenduke intukuthelo kwabaningi njengoba izolo uhulumende weZimbabwe ehlulekile ukuvula ingcele ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esethe inkulumo yakhe ngokwengezwa lokuyekethiswa kwemigoqo ye-COVID-19. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Prudence Moyo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende bobabili abakubonanga ukuthi ukuvula kucelele South Africa eleZimbabwe lisavalile yikuchitha isikhathi ngento engeke isebenze.
Kuyabe kumele kube khona ukukhulumisana ngoba kulobudlelwana obukhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa, kumele kungani kuyahambisana. Ikuthi nje elizweni leZimbabwe iqiniso ikuthi inhlelo vele azihlelekanga kuhle ngoba vele le governing yakhona ivele nje ayihambi kahle, izinto ziphongukwenziwa. Umuntu nje avuke nje kusena athi khona thinovura na e-30.
Ngeviki ephelileyo inkampani kahulumende wakwele South Africa ayibona ngezemingcele i-Border Management Agency ithi iqhube inkulumo leziphathamandla zomngcele eZimbabwe kuboniswana ngendaba ezigoqela ukuthi izikhathi zokwenqabela ukuhamba kwabantu zihambelane. Kodwa ke lokhu akwenzekanga njengoba iSouth Africa isenqabela ukuhamba ngo-11 ntambama kusiya ngo-4 ekuseni, kanti iZimbabwe imemezele ukuthi yenqabela ngo-8 ntambama kusiya ku-5 ekuseni. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victress Matutu uthi ukwehluleka ukuhlela kwamazwela omabili yikho okugcina sekubangela ukuminyana okukhulu emngceleni.
Loba nje ukuvula komngcele lowo kuyize nxa iMzantsi Afrika ivulile iZimbabwe yona isayivalileya imngcele. Umuntu usengaba lakho ukuthi aphume eSouth Africa ngo-9. EZimbabwe i-curfew ikhona iqala ngo-8. Akakwazi ukuthi angene eZimbabwe. So kuyethi umuntu ahlale phakathi laphakathi kwemngcele weSouth Africa leZimbabwe alinde ukuthi iZimbabwe izivule owaye umngcele ekuseni ngehola lesihlanu, nxa kugaba nxa hola lesihlanu ekuseni. Vele kusuke sokule imota eziningi ezilinde ukungena eseziphumile eSouth Africa, eziphuma izolo eZimbabwe sivalile.
Esinisalwa seZimbabwe umnumzana uMakhotebe uthi abukho ubuhlakaniphi bokuthi elizweni elinjengeZimbabwe kuthiwe abantu balale ngo-8 ntambama baze bayevuka ngo-5 ekuseni.
I-transport ziyabe zingekho imali zokugada, begcine besiyafika ezindlini yabo past 8. So kulomonakalo, kumele umuntu ayo-attenda umonakalo, ayekhulumisa omakhelwane, because kulalokho esikubiza kuthiwa yi-ama-service, umthandazo, kuthiwa ngumthandazo emkhulekweni, umthandazo. So nxa uza kuthi wena abantu abastophe i-movement ngo-8, so uyabona ukuthi it's a huge punishment.
Emalangeni asanda kudlula, inhlanganiso yabodokotela abezamalungelo oluntu eZimbabwe, Doctors for Human Rights, bakhuthaza uhulumende ukuthi angavuli imingcele yakhe leSouth Africa ngoba kungavulela uhlobo lwe-coronavirus olubhahe kwele-South Africa. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa umnumzana Aaron Zwaledi uthi kuyadanisa ukuzwa abantu bekhuluma into engalabufakazi.
Well, we have opened the borders in discussion with Zimbabwe and the majority of people.
Labo abatsho njalo abasitshele ukuthi zingaki izizalwane zeSouth Africa ezingena eZimbabwe ngelanga ezingaletha leli gciwane.
We are going to Zimbabwe on a daily basis, who will bring the variant.
Enkulumeni yakhe kusizwe sonke izolo uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwecoronavirus izaqhubeka kumaviki amabili ukuze kwehliswe amathuba okukhwela kwenani labahlaselwayo lalabo ababulawa ileli gciwane. Mayesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Ngesikhathi sobo wathi sikhangela ezinye zezindaba ebezikhokhela izakhamizi zakobulawa zithi kwengezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown linyathelo elihle. Lokhu yetheleka amazwi entuduzo ngemva kokutshona kwenduna yakugodlwayo, uNduna Vezi Matuna Mafu. kuthi osomabhizimusi sebamukele ngenjabulo enkulu inyathulo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimusi ku-COVID-19 lockdown. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngaphathekis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.